ngibenalo ithuba lokumbona icala lakhe lingakangeni. Isikhathi esifikayihora ngaxoxa naye isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi. Engakutshela amazimbabweni kuthini ubaba Sikhala ulokhe enethemba ukuthi uzophuma ekulongweni, ulokhe enethemba ukuthini ngelinye ilanga uzayibiza ibheyi. Ubaba Sikhala ulokhe enesifiso sokuthi kube nezimbabwe elitha, ukuthini kube lohulumende omutsha okhokhelwa ngo-advocate Nelson Chamisa. So ukhuthaza amazimbabweni ukuthi bengalahli ithemba ngoba uzokuba lohulumende omutsha oyabe banakanela. Ulokhe efisa ukuthini inkosi imphathise abone iZimbabwe ekhokhelwa ngomnumzana advocate Nelson Chamisa.
Inxa sesikhangela ngesiNgisi lokho okuthiwa yi-mental health, siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside, ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Ukusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesimo esihle, akukhali ukuthi ngumuntu osejele. Egezile muhle ebuthelezi ababonile imfanekiso bayethukile ukuthini wow. Ngumuntu othi yena uyazwisisa udaba olumenze wangena ejele, udaba lokuthini kakube neZimbabwe ekhokhelwa ngamakhokheli amaqoti, ngoba iZimbabwe esinayo kunamhla ikhokhela izigebenga, iZimbabwe esinayo ikhokhelwa ngamasela. AmaZimbabwe asabalele e-America, asabalele eGoli, asabalele e-UK, England, ebalekela uhulumende lowo ogcwele udlame, ogcwele ubusela, ogcwele ubugovu. Yikho kuqinisa ubaba uSikhala nsuku zonke ukuthi ikusasa elihle liyeza, iZimbabwe entsha iyeza.
Siyake sibone ikakhulu abezanu PF besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo babu Chamisa, okwenza ubabu Chamisa angayibona uSikhala entolongweni. Ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo, ubabu Chamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho. Nxa likuphethe uthene uSikhala
ngana bakhe nomkhokheli wethu Chamisa kusesimeni esihle kakhulu. Yena njengobaba uSikhala uyabuhlonipha ubukhokheli bukababa uChamisa, ubaba uChamisa umkhokheli wakhe. Ngakho-ke akula uphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa, basebenza ndawonye. And uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthini ulokhu esesilongweni, mhla eyaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 mathi siba lokhetho kube le mpumela ezenza ukuthi ubaba u-advocate Chamisa abe ngu-president, umongameli omutsha weZimbabwe, naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister.